Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo mhlaka 8 ngabakazi 2022 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lana kulabantu abangangenela, kufumane ukungenele labo ababevele bencedisana neZimbabwe ukuthi bathole uzibuse. Okwamanje umlangagwa le nto ayisho uyisho ngoba uyakwazi ukuthi labo ababevele besicidezele bayathatha ukuxabukela endabeni ezingaqondakala lapo.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza umbuso okhululekileyo njalo eleZimbabwe alisoze litshelwe ngamazwe ayeloncindozelo ukubana liqhube njani indlelo zalo.
Ngithi to appeal futhi yiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abuswayo ukuthi kumele banakekele abantu baleli lizwe. Abantu laba okakathesi nanxa uhulumende zama ukuthi abancedise ngama-allowance kodwa hathi sibabona bengabantu abadubekayo.
Abalwa yimpi yenkululeko bathi kumele uhulumende ahloniphe ngokubanika amapentsheni alohlonzi hatshi abakuthola okwamanje. Kuthi ke ingcwethi zezempilakahle lezenhlalakahle kaZulu zithi umntwana ongumfana kumele anakekelwe ufana lomntwana oyintombazana ngoba laye uvame ukubhekana lenkinga ezijeneyo esezikhathaza abasakhulayo ngalezi nsuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza umbuso okhululekileyo njalo eleZimbabwe alisoze litshelwe ngamazwe ayeloncindezelo ukubana liqhube njani inhlelo zalo. UMnangagwa ukhulumela amazwe embuthaneni wokunanza amaqhawe elizwe we-National Heroes Day eHarare. Uqhubekele ilembu lesizwe kumdeni walabo abaphiwa inhlonipho efanayo sebetshonile ababalisa uMnumzana Sogwa kubaNdlovu, Siwanda Kennedy Mbuso Sibanda, lo Crispin Masuku. Usuku lwanamhlanje lunanze ezigabeni zonke zelizwe lapho iziphathamandla zikahulumende ezethulele abantu umbiko kamongameli uMnangagwa. Umbiko kamongameli Mnangagwa ufanayo. Ukuze sihlaziye lolu daba lokunye njalo okuhlafunekayo kulombuthano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele uMnumzana Walter Nsunungulu Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngiyakuzwa msakazi, uma ubaba uMnangagwa ethi yena eZimbabwe bengangeneli laba abaphandle ababengaziphathisi ngesikhathi kulwelwa inkululeko yaseZimbabwe. Lokho inkulumo nje abangayisho bonke abantu ababusayo ngoba siyazi ukuthi isikhathi esiningi labo ababevele besilwa esingathi babesilwa labeZimbabwe yibo njalo asebebuya bezofundisa iZimbabwe ukuthi inkululeko kufanele siyiphathe kanjani. Siyazi ukuthi iZimbabwe ngendlela ephatha ngayo abantu bayo abantu abakhululekanga njalo abanye sebebaleka ilizwe besithi bayahlukunyezwa. Kodwa akusho phela ukuthi labo ababevele beyibo ababencindezela sokufanele ukuthi bangenele. Lanxa kulabantu abangangenela kufanele ukungenele labo ababevele bencedisana neZimbabwe ukuthi bathole uzibuse. Okwamanje uMnangagwa le nto ayisho uyisho ngoba uyakwazi ukuthi labo ababevele besicidezela bayathanda ukuxambukela endabeni ezingaqondakala lapo.
Sibonile njalo uMongameli Emerson Mnangagwa egcizelela ukuthi upha inhlonipho uMoyi uMnumzana Ndabaningi Sithole lo Mnumzana James Chikerema. Singathi lokhu kulesi sindo yini njalo kungabe kusitshona ukuthi beze bebanike lamhla?
Inhlonipho ephiwa uNdabaningi Sithole lale ephiwa uJames Chikerema, uMnangagwa siyakwazi ukuthi ibandla lakhe isikhathi esiningi laliba khangela nje abantu abathengisayo lava kodwa siyabona ukuthi umnanga kunxa esejintshile ingqondo indlela ababheka ngayo lapha kubonisa ukuthi kusebenza amakazi zonke indlela ukuthi bahlanganise wonke umuntu ngoba siyazi ukuthi usithole kule chaza alibambayo ekulweni ekulela amalungelo abantu ushikela malayo likho lichaza alibambayo kodwa ngenxa yokuthi bathi sosiya ngozibuse ngo-1980 babengeke kuzaniphefu abakhangelwanga nje abantu ababengabantu ababengamachawe kodwa-ke manje umnakako zama ukuthi azibonise njengomuntu wehlukile kulalokhu izaniphefu evele eyaziwa ngakho ufuna ukuthi kubonakale sengathi izaniphefu isihlanganisa wonke umuntu singazi ukuthi abantu bazokhangela kanjani kodwa yena yinto ayizambayo
elezimbabwe selifikile inezingeni lokuthi lithi liyathola izithelo zokuthola uzibuse
izimbabwe isezingeni lokuthi sokufana ukuthi ngani iyathola izithelo kodwa siyazi ukuthi ikakhulu indaba yomhlaba izimbabwe ithe isithola ukuthi ithathe umhlaba wayo yalwiswa ngabantu abangaphandle ikakhulu abe-Britain nabanye ababesekela labo so izithelo lezo zibonakala ngani azikho kodwa-ke ayikekho umuntu ongaphikisana lokuthi kwakufanele vele umhlaba abantu bewuthatha kodwa indlela wathathwa ngayo yikho kuphela okwenza ukuthi izimbabwe ifike ebangeni eyeliyilo manje ukuthi itholakale sibe-under loku kuthiwa ama-sanctions izithelo azisoze zibonakale nakukuthi vele kube under ama-sanctions kodwa kufanele ukuthi manje abantu ngabe sebevele sebazithola kudala izithelo kodwa soze zibonakale lezo zithelo nxa ilizwe lilokhu
lo ke ngumnumzana Walter Nsununguli Mbongolwane ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa lapho ecingweni losithandekene Mhlanga we-Studio 7 kunjalo nje abalwa impi yenkululeko bathi kumele uhulumende abahloniphe ngokubanika amampentsheni alohlonzi hashi abakuthola khona manje bathi bahola amadola elimelika aphansi kwamakhulu amabili awemelika ukwenza behlupheke okumangalisayo umnumzana Isaac Mabuka owala impi yenkululeko njalo okwamanje ekubandla lezaphu uthi kunenge kumele kwenzakale eZimbabwe ukuze uZulu azibuse umabuka uthi umuntu wonke kwele Zimbabwe ulelungelo lokubusa
into eyilwela lapha yi-majority rule ukuthi kubuse wonke umuntu akhulume avote ngendlela afisa ngayo and njalo kwahamba kwalwiwa kathesi sesifike esigabeni sokuthi sesizibusa kodwa kulabanye abathi bona nxa ubani engakusanga hhayi kungangcono kufiwa hhayi bo nxa sisenza ama-elections sitsho ukuthi lo owinileyo akabuse ngendlela ye-constitution yelizwe lethu thina esalweli ilizwe lathi kasincediseni kulokhu kulokuthi sincedise ngokutshaya futhi abantu esabalwelayo hatshi ayisikho okurayithi ukutona thina salwela abantu sibuye silale sesibatshaya sesibafake lapho kuthiwa ngamakhiphi sesibatshaya ukutona indaba wena usuthengisa ngoba uzwisisana lobani
baphethwe njani baba Mabuka abalwa impi yenkululeko
ngithi to appeal futhi kiwo amaphathi lawa afuna ukubusa lawa abusayo ukuthi kumele banakekele abantu abalwela ilizwe abantu laba owakathesi lanxa uhulumende zama ukuthi abancedise ngama-allowance kodwa hatshi sibabona bengabantu abadubekayo abakuleyani isayidi nxa siseparate abantu abanothileyo labangadubekiyo labadubekayo sibabona bona bekusayidi abantu badubekayo ayapili ukuthi lo hulumende ancedise lanxa elama-allowance kodwa ancedise ukuthi ama-allowance akhule aye phezulu mbijana lo munye uhulumende ongangena uyapile ukuthi kona anakekele abantu abalweli lizwe ngoba abantu laba bahlala abanye ngilitshela ukuthi wayeqeda 4 years engazange alale endlini efulelweyo elale egangeni kuphela mjokojo abanye bethu sifunda abanye bethu okuyithi esesiphethe izikhundla sifunda siba ngamaprofesa sibe ngama-injiniya sithi nxa sebefikile sitona umuntu ongafundanga akumelanga anikwe lutho hhayi bo asincediseni abantu abalweli lizwe
umnumzana Isaac Mabuka ngwebandla lezaphu njalo ngomunye wabalwa impi yenkululeko obexoxa lapho le-Studio 7 ekobulawayo umnumzana Elifas Mashaba okubandla lezano PF yenake ukuthi uhulumende uyazama ngamandla wonke ukubana anakekele abalwa impi yenkululeko esithi usuku lo Heroes Day lusuku oluqhakathekileyo kakhulu embalini yeZimbabwe.
Sibuyele muva khonale ngesikhathi sabo lobhengula abayibo laba abaqala ukulwisana lesitha, isitha sesibuyile sazothatha sifuquluza umhlabathi wethu onehanda okagubi. Sikhumbule njalo futhi ama-nationalist ethu abayibo abahlala phansi babona kuqakathekile ukuthi kukakuhanjwe empini, bebona ukuthi laba bantu kabazwisisi ukuthi sikhulumisane. Siyakhangela ngesikhathi ezedluleyo obaba uJoshua Nkomo iqhawe lethu lesizwe, sikhangele sikhumbule njalo uRobert Mugabe, sikhumbule uJoseph Msika, sikhumbule uBejitepo, sikhumbule uNiketa Mangena, sibakhumbula bonke abalele ngezindawo ngezindawo, ngabantu abahlala phansi bazinikela ukuthi ilizwe livele lakhiwa ngabanini balo, ilizwe lilelwa ngabanini balo, ilizwe lilethwa nxa abantu bethe bahlala phansi bavumelana ukuthi kasenze into enje eqondileyo. Njalo yikho lokho okwenza ukuthi abantu behlale phansi babone kube isikhathi sokuthi kasithwaleni izikhali siyelwisana lesitha kathesi.
Yes, ngathi kwamanje kuhamba njani?
Silokhu silaswa isitha, sibonile sithesi sithi thina ngesikhathi seLancaster House kwavunyelwana ukuthi khona umhlabathi wethu eZimbabwe uzafuzwe uhand over after 10 years. AmaBritish azabhadala izimali owafusi bebhadale bebhadala abantu babo ababeyibo ababehuquluze umhlabathi wethu. Kodwa kwehlula lokhu sithese sibona ke igovernment labantu beZimbabwe sithi lokhu sokwehlule, bangena ke bathatha kumhlabathi wabo back, kwaba into embi kusafakelwa ama sanctions. Lalamhlanje lokhu silisa la ama sanctions ayiwase enze economy yethu yaba yilokho yikho khona. Kodwa ke akunani, kanti vele economy eyayivela ikhona engekabani yayivela ingasiwe yethu, so kwavele kufanele ukuthi iza kuwa siyivuse. Ngikho kathesi bona sesivusa ke yethu economy, sikhangele kathesi industry yethu kathesi eningi kakhulu ibanjwe abantu bethu beZimbabwe, sikhangele ema mines lapha sithedethe sesibambile, sikhangele imigwaqo yethu sesizivubembele imigwaqo.
Umnumzana Elifas Mashaba lilunga lebandla leZANU PF limuzwe exoxa lapho ecingweni lo Gibbs Dube ekobulawayo. Izakamizi ezihlala ezindlini zekansili yakobulawayo emzini oweHyde Park zibiwa zingaseyikukhitshwa kulezo zindlu okweminyaka elishumi elandelayo ngemva kokuvumelana lomanisipala ukubana ziqhubeke zihlezi khona. Lezi zindlu zisesigabeni seSt Peter's, New Mazwi, Robert Sinyoka leMethodist Village. Umnumzana Khumbulani Maphosa wenhlanganiso yelwela amalungelo wabantu eMathebeleland Institute for Human Rights uchasisa ogcweleyo ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Gaina Gumede Saidi owe Studio 7.
Yase Hyde Park egoqela iSt Peter's, Inumazwi, Robert Sinyoka le Methodist Village. Sananzelela ukuthi amavillage amabili lawo amathathu lawo St. Peter's, Robert Sinyoka le Methodist ngamavillage amadala njalo ayevele efakwe kulisi. Kunyanga eziphelileyo sibona lumnyaka izakhamizi zakuleyana indawo zike zabhalela uBulawayo City Council zicela ukuthi kakube khona indawo enye futhi abayiphiwayo ukuze abantwababo labo bakhe eyabo imizi, ngoba khathesi kwathi kuqalisa kuyabe kuyimuli nje yodwa, kodwa labo bantwana sebakhula labo sebengama madoda labo mama sebele mizi yabo, abantu kabasakwani emakhaya. I-City Council yayala yathi hayi kakusuze kwenzakale lokho ngoba umganga olaphana ukhangelelwe ukuthi usetshenziswe ukuqhelisa idolobho lakoBulawayo. So yindlela nje indaba yakhona ebihamba ngayo. Ungabuyela emuva futhi uzakuthola ukuthi kuthe kuqalile ukuthi i-village yeNyumazwi kuye kwangani kulo kungakhulumisani kusho izakhamizi zeSt Peter's City indawo yabo, kodwa i-council isala ngokuthi yona iyindawo yayo njengeBulawayo City Council. So bekungani sokuba thena amadolo uwakhathesa ukuthi ah njengoba idorobho selisithi indawo bangezi basinika indawo yabantu abethu sebe indawo yokuphelisa idorobho pho bona kuza kwenzakalani ngabo bazaba khona yini kumbe silabo sebezaba ngabadudulwayo basuswe kuleyani indawo.
Inhlanganiso yenu kubamba umlomo ingene inceda ngani lapha izakhamizi ze-Hyde?
Thina sinjengenhlanganiso sivele sisebenza e-Hyde Park okweminyaka edluleyo besivele sisebenza khona sibafundisa ngamalungelo, sibafundisa futhi langendlela zokuxoxisana esithi i-civic engagement kungeladlakela. Kukanti lakhathesi sithese sibona lezi mpumelo ezikhona sahamba sayabanika ngoba siyananzela ukuthi okunye okuxoxwa ekhansilini bona kabakutholi njengezakhamizi. Kungayisibo bodwa nje kodwa kungabantu nje bose abaningi koBulawayo. Njalo futhi kusuke e-Hyde Park kusize edorobheni kuyadura kulalaba abasuka nje koBulawayo ngoba uyagadadola siya e-Old Phumula 50 cents ukuze e-town usebenzisa $3 ukuhamba lokuphenduka. Kanti ezinye izakhamizi ziyafika emahofisini ngedola nje kuphela. So thina siyathatha kulwazi lemibiko ephuma ekhansilini sibanike ukuze labo benelise ukwazi ukuthi kwenziwa zinqumo bani ngabo futhi bengenza ngabo. Suke lapho sibaphe i-advice sibabonisa ukuthi hayi nxa kunje lina yenzani kanje lina selingayigeja ngalolu hlobo. So khathesi lakho bekhuluma ngendaba yamalisi besiphakathi ukubancedisa ukuthi hayi lokuyani okunye kungabe kwehlule kodwa indaba yelisi izamele. Siyathokoza ukuthi bayizamile isiphumelele.
So kuyiwa ngaphi-ke kusuka lapha sisiya phambili?
Esizama ukukwenza ukubancedisa njengezakhamizi ukuthi baqale ama-projects athiyeneyo azaba ncedisa ukwenza imali. Bengenza imali benelise labo ukuthi bangene ku-waiting list bathengele abantu babo bangene ku-waiting list labo bathenge izitendi njengabantu bonke koBulawayo. Bengabi belokhu bezibona behlezi bengabantu abahlawulayo abaseceleni kwedorobhu kukanti bona balomganga lendlela yokuzinothisa. Sivele silama-projects esesiwaqalile khona ngale abancedisa ukulima lokufuya ukuze bathole kangcono inzuzo labo baziphilise labo bathole imali labo benelise ukuthenga ama-stands bengabe lokhu bekhalela ukuphiwa.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngowenhlanganiso elwela amalungelo abantu eMatabeleland Institute for Human Rights. Limuzwe exoxa lapho loGayena Gumede Sayidi weStudio 7 ecingweni ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela okwenziwa elizweni lonke lapho kunanzwa ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Udaba lokuthi ele South Africa kalisekeli icele empini yele Russia lele Ukraine bekuludaba egudwini emhlanganweni owenziwe phakathi kukanobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe womhlaba uSecretary of State Anthony Blinken lomunye wakhe wele South Africa uNaledi Pandor. Ele South Africa libikwa linganyikinyeki kulesi sinqumo sokungasoli imgceke ele Russia ekuhlaseleni elikwenze ele Ukraine. Upanda ubikwa esole elemelika lamanye amazwe angentshonalanga ngokukhangela ngelihlo eleyamele icele lele Ukraine engakhangeli elinye icele. Ngaphambilini kwalomhlangano uBlinken ubekubeke sobala ukubana elemelika lilobudlelwano obuhle lele South Africa, ngakho-ke bazanikana ithuba lokuxoxisana kungela kufuthelana lanxa kulokwehlukana kwemibono endabeni ezithize zobudlelwane lamanye amazwe womhlaba. UBlinken useSouth Africa okwamanje phansi kohambo lwakhe lokwethekelela amazwe amathathu angezansi yezwekazi le-Afrika abalisa yona iSouth Africa, Congo lele Rwanda ngenjongo yokukhulumisana lamazwe awezwekazi le-Afrika ukubana asekele umbono wamazwe athuthukileyo wokusola ele-Russia ngokuhlasela eliwenza kwele Ukraine. Ingcwethi zezempilakahle lezenhlalakahle kaZulu zithi umntwana ongumfana kumele anakekelwe okufana lomntwana oyintombazana ngoba laye uvame ubhekana lenkinga ezijiyeneyo esezikhathaza abasakhulayo ngalezi nsuku. Enye yalezi ngcwethi unkosazana Linda Ncube oyisizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa uthi kumele umntwana ongumfana afundiswe ukukhula esazi ukubana owesilisa kumele ahloniphe owesifazana lalapho esechadile ukuba aphathe njani umyeni wakhe. Yonke limfundiso uthi kumele iqalisele ngasemakhaya umntwana ekhula. Asizweni ke uMancube exoxa lo Gayina Gumede Saidi we Studio 7 ngalolu daba.
Mina ngisebenza labantu abatsha and ngumsebenzi engathi ngiqalisa ukuwenza ngiqali usuku lwami lokuqala emsebenzi. Ngabona ukuthi lapha ko ama-program amaningi ngama-program akhangelele abantwana abangamantombazana. So ama-programs angikhona abekhangelele ukuthi abantwana abangamantombazana sengenzani ukuthi bengamithi besesikolo bengabile HIV AIDS ingculazi ngoba lapha eSouth Africa iproblem enkulu ukuthi abantu abaningi abathola ingculazi nabantwana abangamantombazana abaleminyaka between 17 to 25. So sasikhangelela ukuthi yizini izinto iziphi izinto ezenza kube njalo. So ekwenzeni ama-programs wona la ngaqalisa ukubona ukuthi hayi mina abantu abangabafana akula ma-programs akhangele bona. So sikhuluma ngokuthi amankazana bengamithi besebenzisa ama-contraceptives bebesezikolweni but asizange sibe ne-program ethi bamithiswa ngobani. Sithini nxa sikhuluma lalaba abantu abayibo abamithisayo sithini ebantwaneni abangabafana ngezinto ezikhangelane nezinto ku-contract HIV AIDS lokuthi nxa ama-issues akhangelane le-violence ukuhlala abantu abangabomama bebulawa ngobani ababulalayo. Yikho kwangenza ngiqalisa ukuba le-interest yokukhuluma ngama-issues akhangelane nabantwana abangabafana ukuze sikwanise uku-address ama-issues alokho esithi yi-gender equality.
So
ngoba singeke siyifolise i-gender equality nxa abantwana abangabafana bengayizwisisi beliswana lamantombazana nxa bebabona bephumelele esikoleni emsebenzini and so on entweni ezinjalo.
So yikho kwakunika igunya lokuthi ukhangele uhlelo lokuthi abantwana abafana bona benzani njalo bayafundiswa na.
So uhlelo lwethu thini uhlelo esilalo luhlelo luthi lapho kulabantwana abangabafana khona sikhulumane labo. Mina lo mntwana oyedwa umntwana nami ngongumfana so indlela yami ihlala igcwele abantwana abangabafana. Khathesi usele 21 but ekukhuleni kwakhe indlela yami yayihlala igcwele abantwana abangabafana. So ngangisithi nxa ndilalele bexoxa ngabona ukuthi abantu laba abalandawo engingathi i-safe spaces lapho abakwanisa ukukhuluma ngama-issues abo nxa belimbuzo whether yimbuzo eqakathekileyo you know ebahluphayo or izinto ezincane abalandawo lapho abakwanisa ukukhuluma khona bahlala bengabantu abatshela ukuthi hambani ledlala khatshana lina indaba ukhala omunye nxa abanye bekutshaya lawe ehambe uyemtshaya kodwa abantwana abangamantombazana asibaphathi ngaleyo ndlela. So yikho kwangenza ngibona ukuthi hayi mina into le ngiyibonayo endlini into ekumphakathi wonke. So lokho engizama ukukwenza endlini kangizama ukuthi ngibone ukuthi kwamphandle ngale kwenziwa njani and because i-organization engiyisebenzelayo ikhila lama issues olusha impila kahle elusha kwabalula ukuthi ngiqalise kube ngikhuluma ngakho ngicreate ama platforms lapha abantu abakwanisa ukuthi beze khuluma ngamama ngenkinga esibhekane labantwana abangabafana.
Manje ngapha ke eZimbabwe ungafisa ukuqalisa uhlelo olunje eZimbabwe?
Uyazi inhlelo ezinje sisigayini akumelanga zilindele ukuthi kube lenkalakatha zezimali ezikhona. Omama babantwana abangabafani izikhathi eziningi babafundisa ezikoleni ongathola ukuthi uzathola ukuthi kulabantwana abangabafana kulezo zikole yibo abangaqalisa ama-programs okuthi nxa seliqeda ukudlala isofa laphayana bebe le ndawo yokuxoxa bezwisisane bezwisiswe ukuthi inkinga abakhangelane lazo khonapha esikolo yubini ezizenza becine bebe ngabantu abalolaka abathanda ukulwa beqalisa uku-addressa ngele ndlela bengalindeli ukuthi kuzaba le-UN ethi khona i-gender equality sichiye abantwana abangabafana emva nansi izimali zokwenza izinto ebengazenza. But nxa bengakhuthaza izinto ezinjengama-scout you know sesachiyana lama-scout lama-cards but yizo izinto izindlela ezazikhona.
Unkosazana Linda Ncube yingcwethi ecubungula ezenhlalakahle kaZulu. Limuzwe ixoxa lapho ecingweni lo Gayina Gumede Saidi owe Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Ukuvalwa kwezikolo ngeviki edluleyo sokuvuselele kwesabela kokuqhamuka kwemicimbi yabasakhulayo yokuganga ebizwa ngokuthi ngamavuzo parties kobulawayo. Emagigini lawa abantwana abasebele minyaka abaleminyaka engaphansi kwelishumi lathoba minembili babikwa bebonakala benatha utshwala besebenzisa izidakamizwa besiya lasemacansini. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lomfundisi Hussein Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ngalolu daba.
Ye amavuzu pathi sesike sezwa ngathi lamapolisa ake aletha ukuthi si umbiko ukuthi siufake emabandleni kukhuzwa abantwana ngenxa yokuthi bekuswakala ukuthi bengabe kulama plans lezinye izinto ezenjalo ezithize ezingayenza ukuthi abantwana becine besenza ke le umdlalo ekugaba lokho kuliphutha ngoba kuyabe kuyisikhathi sokuthi ngabe bayabala belungiselela item lezayo kodwa abaningi sibabona sebeqalisa ukwenza lokhu ukungezwa.
Zona inhlelo zokuthi abantwana bengenzi ukuganga khona lokhu zikhona yini elizikhuthazayo?
Inhlelo zokuthi abatsha bezilibazise njalo bethole indlela yokukhuthazwa ukuthi bengangeni ezintweni zokuganga. Sinanzelele thina ukuthi amabandla amaningi esebenza lawo abelenhlelo ezihlukeneyo, abanye bebelama conference, abanye njalo belama camp. Siyakwazi ukuthi abantwana abaningi abangena emabandla esebenza lawo abanye ade bekuma-camp lawa e-Scripture Union. Njalo sinazelela ukuthi ngaleli khefu amabandla ethu amaningi aba lama-conference awo abawenzayo. Ngakho-ke thina njenge-Christian Alliance ngoba sisebenza la mabandla ayehlukeneyo asibi le nhlelo ngalesi sikhathi. Siyabe sidedela ukuthi amabandla la esebenza lawo abe le nhlelo zabo. Yikho lapho ohamba khona abatsha esebenza lawo. Nxa besiyalalela ilizwe leNkosi liyabathiba, liyabakhuza, liyabanceda ukuthi bengangeni ezintweni lezi eziningi. Udubo nje luba khona ukuthi laba abanye abantwana abayenza lezi nhlelo babe bengayi lasemabandleni lasemachurch. Ngakho kuyadingakala ukuthi kube lo hlelo oluzabe lukhangele bona labo abangabuyiyo lasemachurch ukwenzela ukuthi kube le ndlela yokubasiza. Ngiyakhumbula ukuthi kudala kwakusiba lama clubs emalokitshini abantwana babekwanisa ukuthi bedlala khona, kumbe kule swimming club, kumbe kule tennis club, kumbe kule basketball club, kumbe le bhora nje lokuthi bedlale. Konke lokhu khathesi ngesikhathi esiningi akukho. Enkayi laseLower Gweru sathenga ke amabhora lama uniform ukuthi bebe lama teams okudlala ama youth ukuthi abezidlalela lezo zinhlelo ezilokhu siqhubekela phambili senziwa. Kodwa lapha emadolobheni obulawayo besingabi lohlelo olunjalo. Ngakho yikho esikukhangelele ukuthi nxa kungaba lohlelo olunjalo lunganceda kakhulu ukwenzela ukuthi abatsha bethole indlela yokuthi basizakale bengangeni kulokhu okwamavuzu phakathi.
Manje lina ngokubona kwenu imbangela yokungezwa kona lokhu kungakuyini?
Imbangela yokungezwa lokhu ivela ezintweni ezehlukeneyo. Okokuqala, ukwanda kulenjini esingathi ama-social media lawa ayenza ukuthi i-information, izinto zokuganga ezithize abantwana abakwanisa ukuzibona ebulenjini. Khonokuyana kuyaba phambanisa ingqondo zabo njalo kubakhuthaza ukuthi be.
Umfundisi Hussein Sibanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Ukulugqiba uhlelo lwethu lamhlanje njengobana isikhathi singasekho, wothi sikhangele ebesilakho umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza umbuso okhululekileyo njalo eleZimbabwe alisoze litshelwe ngamazwe ayeloncindizo lokubana liqhube njani ihlelo zalo. Abalwa impi yenkululeko bathi kumele uhulumende abahloniphe ngokubanika amapentsheni alohlonzi hatshi abakuthola okwamanje. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.